Opete wesikhatshana uhlangothi lwe-Melika olubona ngezombusazwe kuhlanganiswe United Nations u-ambassador Robert Wood uthi kuyadanisa ukuba inkokheli yabo le-South Sudan kayivumelani ngokumele ikwenzele uZulu. Uthi kumele kulandelwe isisekelo sombuso welizwe ikakhulu ekulungiseleleni ukhetho. Khulunywe ngohlobo lokhetho oluzaqhutshwa ukubhalisela uZulu uvota ukungenisa ababaleka emizini yabo kwezokhetho ezokuvikela ngesikhathi sokhetho abazalungisa udaba lokhetho uma kulokuphikisana lokuthi ukhetho luzaqhutshwa nini. U-ambassador Wood uthi ukwehluleka kwenkokheli yabo le-South Sudan ukuveza kahle ngezokhetho kutsho ukuba elemelika lingeke lanika ilizwe leli imali yokhetho. Uthi imali ekhona yokhetho kumele isekele ukhetho olukhululekileyo njalo oluzasekelwa ngumuntu wonke kule-South Sudan. Uthi kumele ele-South Sudan linikwe imali uma lizinikela ukwenza ukhetho olubalulekileyo ukuvikela uZulu kube njalo sokusiba lenkululeko kuleyo lizwe. Konke lokhu uthi kuza kwenziwa inkokheli yaleli lizwe ingaveza ukuba izimisele ukwenza okufunwa ngoZulu ukuqela ukusungula inhlanganiso ezizimeleyo ezaqhuba ukhetho. U-ambassador Wood uthi kumele uZulu avunyelwe ukwenza santando kwele-South Sudan. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kube lenhlalakahle njalo kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. U-ambassador Wood uthi elemelika lishutshwa ngezomvikela elizweni leli ngoba kuyamemetheka ukuhlaselwa kwabantu njalo kungaqhubekela phambili lokhu akungeke kwenza ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Uthi bakhathazwa kakhulu yikubulawa kwabantu ababekaphose 180 esigabeni se-Warab State lase-Abye lapho njalo owabulawa abebutho le-UNISFA. Uthi kumele urhulumente wakwale-South Sudan ahlolisise udaba lokubulawa kwabantu laba labebutho le-UNISFA. Uthi kumele bageziswe abenze lokhu bengabanjwa. Ukubaleka kwabantu ezindlini kuhlupha elemelika elithi kumele abantu emhlabeni wonke jikelele bencedise labo abahluphekayo abasabalele ehlathini lezinye indawo.